Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esiqathe sakade sabantu becaca ukuthi abagalanga umuntu oba lohlelo khathesi ngoba ezefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwabulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga lakakhetho ekuseni bevula wonke umuntu obuku polling station uyevota ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abevandla lesisi esigabeni semalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zezanu PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zemalalume ukukhankasela ukhetho zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo eyeMeet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, ibulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha silungisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso ze-site. Sibuye sisebenze leyaba Cook Trust. Sasebenza futhi le-PVTA, ibulawayo Vendors Association. Esithemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labane sababonayo sibona ngathi akaba ngukhansela ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo. Well, ngasikhala ngama-presidential ngulo ngenxa yokuthi labo bekhulunyelwa ngayilaba abantu akade bekhona. Isikhathi ezihlukeneyo ukuthi umuntu athi sekhizwa kuthiwa hayi lunivele asemazi thina sikaye simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu abababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabagqugquzela ukukhetha abani kodwa sitibona abantu abakhona apha wena lowo somkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona uyamkhetha. Well, okunye ebesesikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokutshiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonoko. So ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi i-message leyo lapha kobulawayo sibona ngathi ayingabi ingenile ebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangudlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa mebetshana xa kungabe kukhona ingxenye besingakuzwanga ukuthi kabe nje kungabantu ingxenye yababili abathathu babe bangento zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sibona ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula lamalungiselelo sibona ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izeki siyabona lapho ngelendawo zokuvotela ungelazikolo sibona amathenti asefakiwe khona kuyasitshengisa ukuthi kutsho ukuthi hatshi into ziyahamba nisibona amathenti sibone la mapolisa asekhona elini namathenti sibone futhi labantu bonayo bezeki ungabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotela khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kwane kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni ampolling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwane sazi kutho ukuthi ukuvota kulilungelo lakho oba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe mhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyavota futhi sifike ngesikhathi singakhohlwa isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 ntambama hamba kusalesikhathi kwenzeka ukuthi ungafika lapha engxenye ukuthi ayibizo lakho alikho lapha lilaphana wenelise uhambe uyekhona phana so ke isikhathi siqakathekile uya abantu sonke sivukele khona njalo sibe le ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abanye abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esikuqathi sakade sabantu bebecaca ukuthi abakhangela ngomuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotelwa abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi ehamba le community esebenza le community kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga uthakathi singenxa ukuthi sefuna sokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bese hathi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale aze ayibonakala futhi enxa sokusebenzayo sokusonda kuma-elections
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Usthandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN kobulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolukhetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile.
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwazabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyechiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo lemisakazo echiyachiyeneyo ukuze bathi ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama polling stations imaterial yokuvotisa ngabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi interfere lutho hatch ikubona nje iactivity engabe ikhona isenzakala konke khonoko ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu basebe ready ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo ukuthi kambe ama voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe becheck amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo ke lwa ama themes bese ngathi ulezi gaba eziyisikhombisa 7 themes abantu ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lo lokwalo mbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Hello ke ngumnomzana Thembelani Dube esikhulumeli senhlanganiso yeZESN kobulawayo. Kolunye njalo udaba ibandla lesi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo enkudleni ye White City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakobulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-TCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above ipoverty data line which is 500 US kusiya phezulu efanele ephiwe amapholisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhulume ngokubana international kufanele sijoyina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikweredi selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikweredi zabo, and of course i-domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake imithi ezibhedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ikonti besetshenziswe ngama-political party. Konke lokhu ke kuyizinhlelo ezingaphansi kwama-policies e-TCC. Kodwa into eqakathekileyo ukubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizanupf, sikwanise ukufaka uhulumente ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale kobulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi inhlelo lesasile program ethi umgwazi ukutaza wonke umuntu ube ethaba registered voter, yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavota abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi oqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedo, kwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba nyefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyiregistered voter thatha ke isinalo ukubana ubele iqiniso ukuba nohambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobuka polling station uyevota. Ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze le polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula umuntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba kobulawayo ekhona ama double candidate, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama official candidates awe TCC ikakhulu ke endaweni ka yasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke icandidate yakhe emelayo ingumember of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela iTCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eChabalala lePhelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalos Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso yeTCC, labanye ke abanjengabo Precious Banda eCountry Park, labo Eric Gono eLobengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Sarenda ke ebulawayo Central, labo Nicola Wasen ebulawayo South, labo Minenhle ebulawayo North. Bonke laba bengabantu ke abamela iTCC, labo Manduna enketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kweTCC. Umongameli njalo introduce official ama candidate wethu ayeTCC emakansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngusenator, former senator wakobulawayo osengucounselor uDavid Coulthard. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla leZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende. iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka-2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webuleli mayidale lephalamende olilunga lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ngeviki ephelileyo. Yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe izanu PF esigabeni. Oncintisa kukhetho lukakansila kuward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe izanu PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sile clinic eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngilo Mika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshaya saqala singamadoda ngu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele ngabantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukampaigna ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuholo yasala emafeha ayifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge emafeha laphana likhona ngamva kwemafeha lisiyemzini yangapha imalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool eseJaguda engekho. Kulabantu beGochombo abangelamanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1, I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha sibabe ngapha dlule emizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga amshiwa ngasikuka ngakhe loku u-MP ethu uzaligebhe engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu. Ubaba u-MP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu legwembuzi. Sasisekomunye umngcwabo wavuke buye ekuseni wathi uzahamba sitenxa sesifanele semjengiso wachiye ngahambanga la katheswa buyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yemalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo. Kuyadanisa mpela Nkomo ngokweklinika kukhulumeki. Kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uPhuthi uMP ucabangeni ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa msho kwakungoMay ethi uzabuya next week labantu baqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklinika angazangabuyi. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu, bavuke ekuseni bengabantu bathi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele, bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina kuthe nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babuye bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele izanu PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalele ephalamende njalo ngowezanu PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
MC
Did you see me? Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezibangela ukukhwela kwentengo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule pholisa ebelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls ladakwa laze lalala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Masterclass 7. Sibonge lapho inyoni zezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngiwahlalela elubani. Manupano amahle. Ekanjana laphana konke St. Paul, Gomoza, Sibombo, Lupaswana. Konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kubo wange Victoria Falls konke laphana Jambesi sibuyela basithi Gwanda Majawundeni sithi Blawayo Town Village votani konke labantwana kungabi lokwesaba akulampi uthiwa impi yavuka akulampi evukayo lingethuselwa lingabotshelwa tshani badala asambeni ngobuneni siyevotana ndingethuselwa liqhuquzelela abanye hambani levota badala okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini sihawula singakwazi ukuhlala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa lamhla bamboni sibonge laphana singabi mude kakhulu siyabonga sengathi odele ingahambi ye phezulu ngibonga laphana igama lami umuzi khona nkomo kuma lapho elupane
salibonani ku-Studio 7 ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya ku-ZANPF eyikhulumela i-ZANPF bese mphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma ngizwe kusiba buhlungu esiswini ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi okwenzakalayo sibonia be-ZANPF belokhu besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba hayi le iphatha
Ni kubona kwami ngibona ngathi konke lokho kwesi eMpumalanga noma abantu bangavota kahle akulatshintsho oluzoba khona eMathebeleni North lokusalayo emasayidini eMathebeleni akulatshintsho oluzoba khona because abantu laba badonsela ingubo esayidini lapho so bayasisebenzisa kakhulu imingaki eminyaka besehle kurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmithi kusmithi kathiya ngamabhilidi le migwaqo leyo kube sihamba ehlathini ZANPF MDC kuyafana vele akulatshintsho oluzoba khona abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotela asiwini lutho.
Linjani emsakazweni ye-Studio 7 olibingelelayo ngokosi umfana ophuma endaweni yasenkala kodlamini. Yebo, bengithi ngike ngikhulume nojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni le-MDC esiya kuzana. Uthi ubona okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingelamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namhla utshiya abantu egangeni phezu kokuthi yena nguyakade ebhizi. Simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition. Namuhla nguyogidine buyela. Uthini ngabantwana babantu abathi ezihlahleni uthini manje kathesi nxa kunje abantu kathesi abantu bamenza izanga mbona lo mfazi wakhe umbalekele wamthiya lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthembi sengamthengisa futhi lo muntu
salibonani ku-Studio 7 onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana egoli bakwethu ngilokhu ngikulola udaba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora laba bantu badlala draft badlala ufeja ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama opposition ntambama bayiZANPF sesi umonzola sewudlalile wakhe umdlalo eyakhe draft sokubonakele sokuseleke yena uChamisa manje ukuthi manje enze eyakhe draft ke manje last time wakhuluma ngokuthi iZANPF imsotsile this time usahlela nje maplan akho ukuthi uzakuthi iZANPF yenze njani uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo kanti ke abantu abavuleka amehlo ke bebheke kube umqondisi moyo beba yiba abantu abazaba nomhlahlandlela wabo lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omnye umshona it's impossible lawa abantu zimbila zantabanye ake sivulekeni amehlo lawa abantu angeke bekhiphane embusweni ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana so umthwakazi nje akuvuleka amehlo akukuvuleka amehlo ngalaba bantu laba umonzora uthatha umbuso iMDC ikumakhuphi nawo seyidilize yonke manje ngiyabonga
salibonani salibonani stoba salibonani umthwakazi umthwakazi omhle ngilibingelela ngeke ngizitho kodwa igama ngilibingelela ukukhulu ukuthokoza kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zezanu bonke kanti bantu bakithi uhamba njani kanti ngesikhathi esinje abantu sebejikile lonke selise abantu bakithi so abantu sebeyizanu sokutheni kanti selikhohliwe lapho elivela khona yini bantu bakithi mnake le ngidumazile kakhulu angifuni lokuzitsha igama kodwa ndidumele kakhulu mbona abantu bakithi begqoke impahla zezanu indawo yonke kuthiwani makwenze
Studio 7 ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi thanda ukuphikisana lo Angleston lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be Triple C e White City uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu adebelaphana bona bonke abazovota this and this kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalunga ezanu PF ama supporters ezanu PF azange ake abuye phambilini athi bonke adebebuthene laphana kasoze bavote njani kuwesike ngifuna ukukutshela kucace uyabona bonke abantu ababuthana emaralini ezanu PF bahamba besiyalanda ukudla hayi ukuthi ngama-supporters kezanu PF labantu labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela so kufanele uqhathanise khona lapho yebo ye bonke adibela phani White City asibo bonke adibeza vote ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yezanu PF akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuzanu PF bahambele ukuya kudla kuphela yinto ofanele uyazi leyo Angleston lokho okhulumayo njengamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi uqoqela bani uqoqela izanu PF awubali lapha izanu PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai bala lama results bazokugcina kubunja uhulumeni obambana awubali uyajampa ubali lokho ongasikho ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Angleston Sibanda uyakwazi mathupu ukuthi izanu PF ayikazi yawina ama election eZimbabwe ulamanga ayikazi yawina ama election aseZimbabwe ngiyabonga kakhulu basakaza ukukhuluma ngozinja ziyamgogona
alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika oyengumongameli welizwe emnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazise njalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla le-CCC lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama-double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.